ilanga likamhlaka 18 mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane nehlupho eziningi kwezombusazwe nakwezenotho ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. UZulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezishiyeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Umnumzana Osalo Siziba ingcweti kwezombusazwe uthi kubuhlungu kunaza lelanga ngoba uhulumende wezama-PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Kungokubana sekulabe eminyaka eminingi bavela kwizipendezi kodwa abaningi abasebenzi abanazindlu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhona iyetshontshwa ngoba yizinto nje ezahambela entini, one man one vote nendaba yokuhlabathi kuba sasila indaba yemisebenzi, indaba yokuncindezelwa kwabasha. So kimi ngokubona kwami abasha sekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele izimpendezi sikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki ezindaweni zimpendezi.
Omunye wabatha uyisakhamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla lezanu-PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza elalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi, ilanga le-Independence Day selasuke kwaba lilanga lebandla leZANU-PF, balithatha leli langa kwaba ngelabo. Yebo, siyakwazi ukuthi babalwa impi, kodwa sekungani nxa ungasimuntu eZANU-PF akumelanga lawo ubuzwe lithakazelela. Sokulilanga lapho abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni bezidlela nje kungela lutho oluphumayo oluzanceda uZulu. Ngakho-ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazela leli langa.
Kodwa okwaba lilunga ledale lephalamende emele iDlombe umnumzana Mackenzie Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka, ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapho avela khona njalo acebisane ukuze athuthukise ilizwe.
Into eqakatheke iqakathekile kakhulu esizweni seZimbabwe. Ngithi sonke njengabantu abathola uzibuse, yebo ikhonomi kayimanga kodwa kuyeke ngokwayo i-dependence isele futhi konke sokusezandleni zethu. Asikusebenzeli ngamandla ukwenza ukuthi ikhonomi yethu iqine. Ye, akumelanga ukuthi yekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako.
Umnumzana Thabani Kiwane yena oyisakhamuzi seHarare uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukaZulu ngelanga likazibuze ukuthi amanyanise uZulu. Umvukankiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe ngoba kulilanga lokunanza umbuso kaZulu onsundu.
Sithole ukukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuke athathe ilanga leli alifake kwezembangasho, kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe ilanga lokubambanisa abantu, osuka ngapha osuka ngapha sonke sibe lomanyana.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje emini yantambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogotshisa nabo ngaphambilini kosuku lwelanga lokunanza uzibuso weZimbabwe mhlaka 18 Mabasa. Ekhuluma embuthanweni labantwana Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo yosika intuthuko yelizwe kwelakusasa. Umnangagwa ukhangele ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana nelanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBCTV owe-State of the Nation. Ngimele isitudio 7 iseHarare, nginguGibson Pepe.